Indebe kondileyo kusebenza ukuthi amapolisa azidingele wona ukuthi abantu eqala ngobani abangelaqala ngobani. Asikwazi kuyinto esemthethweni ukuthi kuyakhitshwa istatement isuka kupresident kumbe kufirst lady besithi bona bhalani emapolisa ukuthi kasilacala. Ayisindlela yokusebenza leyo. Uyathula ulinde amapolisa azidingele aze atsho ukuthi hayo leqala ngulo lo qamba amanga ukuthi usebenza lobani lo qamba amanga ukuthi usebenza lo silethi lokuqamba bangokuthi usebenza lo president kungabe ngu president kumbe u first lady othi mapolisa atshelana abantu ukuthi kangilacala hayi kakusethezwa kanjalo baphuma endleleni ke lapho kwenza abantu bacabanga ukuthi vele kusho ukuthi kukhona okutshaya amanzi kungenzeka kukhona okwenza okukhona asebekuvala ngokuthi bathi bona kakukhitshwe istatement esithi kalacala akwenziwa kanjalo kakusethezwa kanjalo.
UGift Karanda lo obikwa enguye owathi igolide ngelikankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe ubona kuyikuthi wayezama ukuzivikela ngokungcolisa imo likaMnangagwa yini njengokutsho kwamapholisa lohulumende kumbe kukhona okukhona esingakutshelwayo.
Asisoze safasalaza iqiniso lakhona lokhu ukuthi angabe ube khuluma nje into engekhoyo kumbe ukhuluma iqiniso ngokuba information yakhona ifihlwa. Kodwa nje vele khona ukuthi izigebengu zithi nxa zisenza ziseba ubone zikhombe ehofisini elikhulu likahulumende, ehofisini lika-first lady, ehofisini likapresident kubonisa khona ukuthi hayi bantu akumanga kahle elizweni. Akufanelanga kube lihofisi lokudlala, kumele libe lihofisi elihloniphekayo, elesabekayo, elithandwa ngabantu. Hayi nje lelokuthi izigebengu noma isiphi bese sithi hayi ubona lokho engutshontshileyo ngitshontsha lo-first lady, lokho engutshontshileyo ngitshontsha lo-president, lokho engutshontshileyo ntshontsha lo mtaka first lady lo president uCollins kumbe ubani njengoba bebaqamba. Ungabona lokho kukhonjwe ofisini likapresident kunenge okungahambi kahle, kalilungiswe ihofisi, kalihlanzwe, kaliklinwe, kalimanga kahle. Kakuhlanzwe ihofisi likafirst lady lihlonipheke, lihlinwe, limiswe kahle ngokuba kumele wona la mahofisi omabili ahlonipheke elizweni. Kodwa kakathesi kahloniphekanga ngokuba kulokho kukhonjwa khona ubugebengu lobusela.
Yena uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa usekuvezile sobala ukuthi ungumkhokheli ozimiseleyo ukulwisa inkohlakalo elizweni. Ngokunjalo uthi uZulu laye kumele abambane kuleyo mizamo. Ungathini ngalokho?
I-corruption iningi kakhulu elizweni, ukubamba izinto ezimbili ezintathu, ubamba abantu ababili abathathu abangakagwetshwa intambo, abangakagwetshwa 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, ebangakagwetshwa idilika jele ngenxa yenkohlakalo lobusela betshontshela abantu beZimbabwe. Ngakungakenzeki lezo zinto abantu bengakayi esitokisini bayedonsa, akusadlalwa, ubugebengu bukhulu kakhulu. Njalo umuntu osebenzayo olwa lobugebengu ngasebenza ezishayela izandla, abesima endimeni esithi kambe liyambona ukuthi nisebenza okungakanani. Kumele asebenze abantu beZimbabwe yibo abaza kutsho ukuthi uyasebenza yini. Okwakhathesi uhulumende kakalwi le corruption, uyakhuluma ngayo siyakubona, kodwa akakalwi layo ngendlela afanele layo ngakhona. Isagcwelile izwe lonke, isabulalile izwe, yiyo into ediliza ilizwe okwedlula zonke izinto ezikhona elizweni.